Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 14 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe National Youth Service olokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama Green Bomber abetheswa amacala okuchaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngezikhathi zokhetho.
Imisebenzi yama Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukuchaya abadala emakhaya, ukuchaya ngathi abalandeli be opposition party kumbe abama NGO.
Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo emaboarding bangalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse kuyonale impelaviki. Namuhla lilanga lakuqala lokungayi emsebenzini kwezisebenzi zikahulumende ezavumelana ukuthi ziza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngenxa yeholo elingeneliyo.
Weliqiniso siyananzelela ukuthi izisebenzi zikahulumende sezitshengisile zabika ukuthi azisenelisi ukubana zibuya emsebenzini ngenxa yeholo ezilithola. Ngokunjalo yikho besithi bona sebezabuya emsebenzini usuke ezintathu kuphela ngeviki ngenxa yokuthi imali abayithola yenelisi ukubana bagade okwensuku ezintathu, benza bangakwenza okwensuku ezintathu. Ngokunjalo ke indaba labayebambe bayilungise masinya. Sinanzela ubana siyo ndaba enja indaba endala.
Sokumiswe kusetshenziswa kwenye yamajekiseni e-COVID-19 elungiswa inkampani ye-Johnson and Johnson ngoba abantu abayisithupha abahlatshwa ngayo benqume igazi, omunye wafa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe-National Youth Service lokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama Green Bomber abetheswa icala lokuchaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi idale labaphathintambo iCabinet lithethe isinqumo lesi izolo. Amanye amazwe abalisa eBotswana lawo alohlelo olufanayo. Uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokufundisa abatsha laba imbali yelizwe lokuthi bazigqaje ngobuyibo babo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mfundo Mlilo.
Uhlelo lwama Green Bomber luhlelo engingathi lwenza abantu abaningi kakhulu besaye ngoba siyayazi imisebenzi yama Green Bomber kuma elections adlulileyo 2008, kuma elections adlulileyo 2013 sibonile imisebenzi yama Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukuchaya abadala emakhaya, ukuchaya ngathi abalandeli be opposition party kumbe abama NGO singathi yi reserve force nje yezano PF abantu abasetshenziswa zisayo ukuthi benze imisebenzi eminingi ningi kakhulu njengoba nje sokuphethwe udaba lwama elections.
Kodwa uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokulolonga abasakhulayo laba ukuthi bakhule beyazi imbali yelizwe njalo bazigqaje ngobuyibo babo.
Sizoyicela isivuthiwe kodwa thina njengabantu asebehlala eZimbabwe njengabantu abalandela ipolitiki siyakwazi ukuthi ama Green Bomber eminyakeni edlulileyo ngabantu abasetshenziswe kumbe singathi iprogram esetshenziswe izanu PF kumbe uhulumende ngoba eZimbabwe kulento leyo kuthiwa yi-state party conflation okuthi ukuthi kunzima ukuthi ubone ukuthi uhulumende ume ngapi, i-political party yezanu PF ime ngapi. So ama Green Bomber ngabantu abangamalunga ezanu PF abaphiwe imali nguhulumende ukuthi benze imsebenzi yezanupf uzathola ukuthi kusukusela ngo 2017 kufike kathesi kule mthetho eminingi esifakwe nguhulumende etshengisa ukuthi ngathi mbe idemocracy lokhu siya ispace yangibona isibancane kakhulu kulokubotshwa okuningi kulama activists we MDC abotshiwe yasemajele ngabaphiwa amabheyili kule patriotic bill ngenye ibill efake umthetho ofaka nguhulumende ukuthi vale ngathi space ukuthi abantu bakhulume nxabe ngathi ngathi ukucriticize uhulumende. So into eziningi nje ezenzakalayo ezisitshengisa ukuthi uhulumende kumbe ngathi zanupf kumbe uhulumende wezanupf ulamaqhinga amaningi awenzayo azenza ukuthi ama-elections azayo aka-2023 aba ngama-elections alodlame kumbe singathi Zimbabwe isisiya mbijana mbijana isiya lokho esingathi yi-military state uhulumende obuswa ngamabutho uhulumende othi emadale kumakhoti kumbe ngathi inhlanga eziningi-ningi zikahulumende sezibuswa ngamabutho. So kuningi esikubonayo okusitshengisa ukuthi okwenza ukuthi sesabe ukuthi kule mthetho eminingi efakwayo kathi sokufaka ama-green bomber zonke lezi zinto ziyasitshengisa ukuthi phambilini kumbe ama-elections abuyayo ngama-elections azaba nzima kakhulu. So lolu hlelo luhlelo abantu okumele ngathi bangaluthakazeleli kakhulu ngoba aluphongubuya nje lubuya esingathi kule context eningi kakhulu esitshengisa ukuthi hayi izinto eZimbabwe lokho zisiya zisiba nzima.
Umnomzana Mfundo Mlilo ucubungula izombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo ema-boarding schools bengalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse kuyona le impela viki, kodwa behlale lapho abakhona ukwenzela kwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa ngemva komhlangano wedalele cabinet izolo ntambama. Ugcizelele ukuthi bonke abaphathi bezikolo kufanele balandele lesi siqondiso. Abantwana abafunda eSacred Heart Primary le Secondary School kanye leFalcon College eMzingwane esigabeni seMathebeleland South bahlaselwe yileli gciwane leCoronavirus kunsukwana ezedluleyo. Ugatsha lukahulumende lubona ngezempilakahle luthi igciwane leli lihlasele abantu abangamajumi amabili lantathu 23 labulala oyedwa kumahola angamajumi amabili lane asanda kwedlula. Lokhu sokulethe inani labantu asebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo kunkulungwane ezedlula amajumi amathathu lasikhombisa 37,330 labulala abaphezu kwenkulungwane lengxenye 1,543. Asebehlabe ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 218,516. Kusenjalo wayengusenator wetsholotsho umnumzana Believe Gawule olilunga lebandla leZANU-PF utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi njengenkokeli bakhuthaza abantu kulindawo ukuthi bayehlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 yona esiphazamise inhlelo eziningi emaphandleni.
Ama vaksina na ekwa kura kala la injolo ya kidi za kono kushoyo wa kona kala wana maze atiti ngilenda uChina nabe America ekulenda sina kambe singobani nje singasilela abantu ezingalezo ukuthi sethu engozini lepho abantu bayashukuma balokhu shukuma ngibona ngibona ngiyenza kuza lelo kushiya phambili ukuthi abantu bashukume ngisha phambili bayeshashwa ngoba manje China sesifikile khona ngale zibhedlela ngikhuluma nje kuzibe etshonke ezibhedlela manje asesifikile sokumisa abantu bahambe nje bakhuthale bahambe beyehlaba injection lezi
kwenzakalani etsholotsho ngodaba lwezifuyo lokulima
ngisembekile kuqhamuka imikhushana emizi kakhulu yezinkomeni kakhulu kubalimi lapha siloshuko olukhulu ukuthi qhamuka umkhushana obangelwa yimikhaza imikhaza yebhahileyo ngawo besekumele kube khona imithi yokudidisa izinkomo inkomo zibhidlele uma kabili ngezije kumbe kanye ngezivini kodwa inkomo zingeyeqi izini zingadanga ngoba umkhushane lo ubangelwa yimikhaza imikhaza eminingi kakhulu imikhaza enkomeni lapha ngenxa yokuthi izulu linelaba ngokunjalo kule kuncediswa okudingakalayo ukuthi abantu bancedise abalimi bancediswe sibi kakhulu ngemithi yokudibhisa nemithi yokudibhisa kuze inkomo zisinde ngoba kwenziwa khonokho inkomo zingatshabalala ezilimeni lapha abantu balimile sikadebelimile singoba izulu belimile kodwa izulu seyaqhina kakhulu lan endaweni ezitotayo lezi akuphumanga lutoke amabele akhona asuke angayenzi kuhle azange ayenze kuhle ngenxa yokuthi kusuke kwaswelakala ama-fertilizer ayeneleyo abanye abantu bathi ama-fertilizer abanjalo abaphathela ngama-fertilizer nezindawo futhi kunjalo kusilele-ke khonapho-ke ukuthi abantu bathole ama-fertilizer nalawo amanye ezindaweni ezinjengazile so amabele akhona kulalaphela lapho abantu abayenzile abazuzileyo ukuthi abanye bangazuzanga kuhamba kuthiyana ngezigabeni ukuthi kwezindawo abanye bakhonzabazabalendalo angayizuzingile kangaka ngokunjalo-ke kubangela yikho khona ukuthi izulu lifikelana kakhulu emhlabathini etshiyeneyo.
Lo ngumnumzana Believe Gawule wayengusenator wetsholotsho njalo olilunga lebandla lezanu PF ubekhuluma ezimele elo sithandekile emhlanga weStudio 7.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Namuhla lilanga lakuqala lokungayi emsebenzini kwezisebenzi kahulumende ezavumelana ukuthi ziza kuyasebenza kabili kuphela ngeviki ngenxa yeholo elingeneliyo. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions yayisazakala ngelokuthi Apex Council yahlangana lo hulumende ngeviki edluleyo ikhulumisana laye ngokukhwezelwa iholo. Wavuma kodwa wathi uzakhweza ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75%. Kodwa izisebenzi zathi imali le ilutshwana kakhulu ngakho baza kuya emsebenzini kabili nje kuphela ngeviki ngoba imali abayitholayo yenelisa ukuthi baye emsebenzini ngalawo malanga kuphela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela izisebenzi eZTTU umnumzana Ambrose Sibindi uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Well, iqiniso siyananzelela ukuthi izisebenzi zikahulumende sezitshengisile zabika ukuthi azisenelisi ukuba nazibuya emsebenzini ngenxa yeholo ezilithola. Ngokunjalo yikho besithi bona sebezabuya emsebenzini suku ezintathu kuphela ngeviki ngenxa yokuthi imali abayithola yenelisa ukubana bagade okwensuku ezintathu benza bangakwenza okwensuku ezintathu. Ngokunjalo-ke njengeZTTU siyakhuthaza ukuthi abakhulumisanayo ku-joint committee leyi eyama-civil servants enegotiatayo ikhulumisana lezisebenzi labaqhathi iministra ukuthi indaba labayibambe bayilungise masinya. Sinanzela ubana siyo ndaba entsha, indaba endala, so ke ufanele uhulumende akunanzela ukuthi into le ilungisiswe masinya ngoba sikhuluma kanje kathesi abantwana bathwele nzima babe ngasafundi. So ke uhulumende lo mlando wokulungisisa indaba leyi babize bakhulumisane bafike lapho bavumelana khona vele ama-civil servants imali yabo is less than 200 user. So kusho ukuthi vele asiyomali, kukanti bona bacacile ukuthi bafisa imali yabo ibisele khonapho yayikhona 560 user okwenza isense. So uhulumende kakunazele khona ukuthi akulungisise.
Manje libona kuzaphumelela yini lokhu kumbe sizabona abanye sebexotshwa emsebenzini abanye sebebotshwa?
Well, uhulumeni weZimbabwe nxa ngokumazi kwethu liqiniso sibili ukuthi singabona sokulokuhluluzwa kwabantu kuthiwa i-victimization. Ungezwa lezo kuthiwa abanye sebebotshiwe, ungezwa kuthiwa abanye sebexotshwe umsebenzi, sokuthiwa basaholi. Zonke lezo uhulumende siyakwazi indlela azazisebenzisa. kodwa indlela ezingasincedisiyo ngoba kuhlala kusenzala ukuthi abantu bexotshiwe sebebotshiwe kodwa zukuzuku nambu futhi baqale baqhubeke bengasasebenzi khonoko akuphathisa abantwana akuphathisa ilizwe ilizwe liyawa ngoba nxa abantu sebehlala bengasasebenzi production iyehla ngoba ukwethuselana ukuxotshana kumbe ukubophana akuncedisi uhlupho lwabo lokukhona
yona impilo yezisebenzi injani lezi suku
impilo yesebenzi seZimbabwe inzima sinanzela ukuthi phosa amalanga kulivike phelileyo lamalanga athile intengo yamafutha ifuel ikhwelile and sananzela ukuthi thesi ikhwelile ama basic commodities lokwesithi intengo yalezi zinto ezidingwa umuntu ukuthi aphile nje khona okungatsho lutho zakhwela futhi intengo zakhona
umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela izisebenzi ezctu ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald libika ukuba kulondoda olesithembu sabafazi abangamachumi amabili lambili 22 osedingakala ngamapholisa ngoba echaye omunye wamakhosikazi akhe kade emcabangela ukuthi uthandana lomunye undoda waze wafa iphephandaba leChronicle libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usevume ukuthi izibotshwa ezilamacala amancane lesezidonse ingxenye yesigwebo zikhululwe okwamanje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp
sanibonani nibingelele kini basakazi bami angazi ezweni lakithi isimo ngoba sinje kuhlukunyezwa abatsayo abamaphatha aphikisayo amaqembu aphikisayo ayahlukunyezwa mina kakhulu ngingenani laba nabanye abaphikisayo ngoba vele yisystem yodwa abayisebenzisayo basebenzisayo same system yokuhlukumeza abantu bakithi abesintwini siyabonga kakhulu ukuba nomsakazo njengowena lapho siletha khona esizwa kanhla khona esikuzwayo ngaphakathi nalokho esidinga ukuthi kwaziwe ngumsakazo nomphakathi nesizwe sonke siphelele labantu bayahlukumeza abantu bakithi ukuthi kwenzakaleni kwenze njani koze kube nini abantu ba mthwakazi bethule bethulisile kungacaci ukuthi siyaphambili noma siyemuva mina ngithi ngelinye ilanga labantu baseMpumalanga bazoyikhotha imbengiyomile ngisho kanjalo ngikhuluma ngiyafunga ngiyagomela bazoyikhotha imbengiyomile sikhathele sesizwile ubuhlungu bonke abazwise bona abukho obudlula lobo ngiyabonga umsakazi wami nginawo amaningi kodwa ke enginakho yikho khona lokhu ngisikhulumele sehawu lesizwe ihawu lesizwe emthwakazi youth yime ngikhulumayo kahlonga ngiyabonga umsakazi
sanibonani sanibonani balandeli balaleli be studio 7 konke nabasakazi be studio 7 umhlaba wonke jikelele hayi ngithemba niyaphila abaphilayo lo khulumayo lichakwane likhulu khanya ncube esigabeni sakwesiwo ePlumtree hayi ngizathanda nje nami ukuthi ngiphawule kancanyana nje khona lapha emsakazweni wethu iStudio 7 ngangithe mina abantu babethi bona bafuna ukuthi ma bezahlatshwa leli jekiseni lokuvikela iCovid bathi bafuna ukubona umongameli ehlaba ngakubona mina kungasukuhlakanipha okutheni lokho kungabe kuhambisana lobuthutha ngoba impilo yomunye nomunye uphilela uyaziphilela yena akekho ophilela omunye umuntu wena mawuzivikela uzivikela kwasaweni iqobo lwakho self ukuthi ube safe kulolu bhubhane so ke ungabhekeli ukuthi ubani ngobutheni noma engabe emkhulu kangakanani noma engakanani kodwa impilo ngeyakhe uziphilela yena wena noma umkhulu noma umncane ungakanani kodwa ilife ngeyakho uziphilela wena so ke akudingeki ukuthi uzulindele ukuthi khona ubone ubani esenza hlaba leli jekiseni busuyalandela na ukuthi uyohlaba ngiyabonga amen kuleyo ndawo
sanibonani igama
ngixola Nhlongwane ngila eGoli ngise Gauteng ngiphila eSoweto ngiyabona isimo lokho sikhulunywa ekhaya ngendaba zama corona ukuthi corona ngenzeke ukuthi okwamanje lokho kuyisifo esihlukumeza abantu sizwakalela le nale kodwa ke abantu bahlukumezeka ngesifo esingaka kodwa belambile into ebuhlungu kakhulu mina ngokwami esayidini lami ngisikhulume seGauteng sizwe kubuhlungu kakhulu ngike ngaba sekhaya emalangeni adlule isizwe sikamthokazi sihlukumezeke kakhulu uma ngithi ngiyabheka endaweni yasekhaya kuhlukumezeke kakhulu abantu ngendlala ukudla okuningi kuphuma ngapha eSouth Africa la kuphuma khona ukudla ukuthi abantu bathole ukudla manje mabehlukumezekile ngendlala kangaka kuvalekekile amabhoda avaliwe esicela ukuthi ingathi kungavulwa amabhoda abantu bathole ukudla balambile abantu okunye kubangela ulaka indlala ibangela ulaka abantu kuyosuke sokungathi abahloniphi ababusi kanti abantu balambile indlala yebangela ulaka ngibonge kakhulu ngibe ngithi nje ngathi kungafika nakulabo abaphethe ababusayo bazwe ukuthi abantu balambe indlala yezobangela ukuthi bacine sokungathi bayadelelwa kanti abantu bazubuhlungu ezizwe balambi ngiyabonga uhlongwane lona uxolani ekhaya ngibuyelwa gwelo kula ngizalwa khona ngakhulela khona ngiyabonga
siyabonga mina ngubhekisipho Mashaba and then I hope bengaka bazovuma ukuthi sivona noma siphandle kwelizwe into esifisa ukuyenza ngoba kuningi esikucontributa edibank so sibona bejabulela ukusicontributa but bengafuni ukusithatha as citizens angiyakulunga kumele sivona ya want to have our say
ngizwa ngikhathazeka sibili ngoba ungakhangela athi sinxa kukhulunywa ngendaba yokuthi kukhutshwa abantu besishonene ekusebenzeni endaweni eziningi esindebeleni abantu sebekhokhelisa ibala lokuthi ibandla lemthwakazi yilo elenza lokho no ayisilo thina sizenzele thina mina lo engikhulumayo ngilabanye sizikhulumele thina kubo MP bethu kathesi omunye lomunye umuntu omunye lomunye umsebenzi ovulekayo lupane bayabuye besitshela ukuthi bantwana kuyaqhatshwa ngela ngelinje lupane sehluleke ngenxa ukuthi ama qualifications amanye ababe bayafuna sebe singalawo ngokuningi kusehluleke khona lapho asilaphathi ngitsho leyo kodwa esimelayo thina lupane sizikhulumela nje singabantu nje yabo so into yokuthiwa yi-political party yindlala umuntu uyabe ezilambele efuna nalimphi usutha angasutha yalinyathela ngenyawo ngoba uyabe sesuthi iyabe sele weyithi once walinyathela wama phezu kwenu akulalinto elizamenza yona liyabe selimsuthisile musa so inzisa ubuhlungu indaba yokuthi uthole umuntu omunye lakathesi ngo-2021 elokhu ebhizi ngemva kwephathi bangaka amaphathi abekhona ezimbabwe bangaka abantu asebehambele olimpopo amaphathi ekhona ephile ezimbabwe ayi-opposition bangaka abantu abayihluleka ukufunda ezimbabwe bangaka abantu abafaya ezibhedlela zingalamithi bangaka abantu abawayo ngezimoto imigwaqo ifile ekhaya ama-opposition party elokhu ekhona konke le phathi ebusayo konke lokhu kukhona ezimbabwe izimbabwe ilokhu ivubeka isiya phambili kodwa silawo amaphathi aphilayo adona azolwela ukuthi abantu ilungelo labo bantu angaphi lawo maphathi nxa kusenzakala njengoba kusenzakala sokathi sezimbabwe kunzima kubuhlungu lokho esikubona kusenzakala ngelizwe lakithi but lokho kusakhona ama-opposition party kayiyodwa iphathi ekhaya akhona ama-opposition la ayihluleka njani ngoba ngamaphathi ayihluleka njani ibandla libuse for 40 years kodwa kulokhu kulamanye amaphathi azibiza ngokuthi ayi-opposition hhayi baphelile abantwana babantu iyeza nje ukuvota kuyeza ngo-2023 basazokufa abantu basazobotshwa abantu bayiphelele ejele kuyakhalo nina babantwana abanikazi bamaphathi bazithulele yinto enzisa ubuhlungu yona leyo dube ngento zakithi ukuthi sile something eyisikam ezibiza ngamaphathi azosikhulula wona esifaka phakathi kobunzima kathi singabe kungasikho ukuphikisana kwamabandla amabili ezimbabwe kumbe amathathu ngabe kayinje izimbabwe ngabe lokhu isaright but ngenxa savuma kwaba le nto okuthiwa yi-political party yikho izimbabwe nje so ibolile izimbabwe ngenxa yamaphathi
injani basakazi bakastudio 7 thina ngapha kwelakithi kumthwakazi asifuni ukuthi sitshone sibhayiziswa ngokuthi kuthiwa yekulo chamisa asifuni ukutshona sibhayiziswa ngokuthi sithi umuntu uzahamba ayevotelwa uzasenzela lokhu kuyathi sondukufa ngizosondukufa ekhuluma lapho undoda waseplant ethi abantu abakhulume ngedevelopment kuyakuthi unkomo bazi bamfakela lesithompo umgwaqo wakho umahirihiri then uzothi umuntu oyi-1 against the two provinces eMathebeleleni ndathi ayahambe emelana nabantu abayi-7 eHarare ethi uyabuya esiphathele ulutho cha ayikho lento into nje kumele siyigqugquzele abantu ukuthi thina asila bukhokheli bevoti silobukhokheli benkosi yikho kumele sikudimande sikuthathe le esishoneni kubuye kithi abantu besishoneni must go abaye kithi indlela sezimbili 40 years is not a joke so kulesikhathi eside sihleli ngaphakathi kwabo njengamakhovula indlela sezisehlukana manje wonke umuntu kaqonde kubo iye kathesi bachaya umqondisi babachayela ukuthi bawoneni babachayela ukuthi bangamandebele njalo into leyo kube lokhu bechaya abantu besemindeni besindebeleni abake beyini izabahlupha ngelinye ilanga abami imanda so-Friday ngamalanga amabili athiyeneyo isitayela lesasenzakala ngebhukraun abantu besindebeleni babengakho ngaso abakunanzelele phonke ukuthi ngelinye ilanga bazagqaphuka kakhulu abantu labo and ukufa sisakwesabi kati ngoba sokufanani esesikufuna ukuthi sikhululeke elizweni leli sihlale kuhle elizweni leli dala abantu bakithi khonokho okukhulume ngurafayeli ukuthi gqokani amasayini amabheka gqokani lingabe ngamagwala ngomthwakazi yilizwe leli.
Nawe bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsapp inombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezele Melika, sokumiswe ukusetshenziswa kwenye yamajekiseni e-COVID-19 alungiswa yinkampani ye-Johnson and Johnson ngoba abantu abayisithupha abahlatshwa ngayo benqume igazi oyedwa wafa. Ugatsha lwezempilakahle olwe-CDC luthi lumise ukusetshenziswa kwaleli Jackson kuqala kusacutshungulwa ukuthi kungaba kusenzakalani ngalabo abanqume igazi ngemva kokusebenzisa leli Jackson. Ele-South Africa lalo selimisile ukusetshenziswa kwe-Jackson leyi lisithi ikhanya ingavimbi umkhakha we-coronavirus owaqhamuka khonale e-South Africa. Kodwa inkampani ye-Johnson and Johnson ithi phakathi kwabantu abedlula izigidi eziyisithupha, i-6 million, kulaba yisithupha nje kuphela ababe lodubo lolu. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lilokhu lingehli ngendlela yayicatshangelwa ukuthi kuzaba yikho ngemva kokuhlaba abantu abayizigidi ezifika phose ezingama-200 million. Sixoxele sisalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, saqala ukumbuza ukuthi umumo we-coronavirus unjani lapho ahlala khona edolobheni le-Ohio.
Umumo ngapha awumhlanga umumo wegcikwane le-coronavirus. Kuphose umnumzana uDr. Fauci ufake nje kwaphose kwaba ngumpikitsha omuhle ukuthi ngumjaho phakathi kokuthi abantu bathole injection ye-vaccination lokuthi ama-cases ayehle, igcikwane lehle ngoba kathesi liqhamile kakhulu, kuphezulu kakhulu. So lokho ngumjaho ukuthi okuwenayo kuphi, kodwa kathesi akukabonakali okuzawela khona indulo xakuxaku kulowo mjaho.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho langokukhulumisana labanye bakhona yini abalokhu bethandabuza ukuthatha ijekiseni?
Ye, ngokubona kwami msakazi bakhona abalokhu besala abengalashuwa lokuthi kumbe bangalaqinisa ukuthi bathathe le ijekiseni kumbe hatshi, njengoba sikwazi ukuthi kunenge kwa inkulumeza abakhona elokhu ezigijima ekulenjini ngendaba yale ijekiseni ukuthi engxanye izasenza sibe yilokho lalokho kumbe iyasenza sibe kunenge okungachasiswanga, kunenge abantu abangakuzwisisiyo. Abanye abantu lokhu ecabanga ukuthi kumbe izasenza sibe ngamakhiwa kumbe sizabanga izituhwane, kodwa kukho konke abaningi engibaziyo mina abalokhu besimba phansi bethi hayi ngeke bayithathe bona, engxenye bazayithatha ngokuya kwesikhathi sebebona ukuthi kuya kumanjani. Kodwa kathese hayi, abantu abansundu hayi abakafuni ukuma etshashalazini bathathe lejekiseni.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio. singagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe-National Youth Service olokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber. Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo ema-boarding schools bengalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.